mina na Rovi Pupo. Very, very difficult to umuntu obusisithe angakhokeli phambili. Thina ngapha vele kuyadingakala ukuthi ibhilili angikhokeli phambili. Kuyadingakala sivumelana umphoko mina.
Makhumalo, wena uthini ngebhilili?
Ibhilili mina yuthi kayibe khona kodwa kayibhalwe icace ikhangela okwenzakalayo. Hayi khona lokhu abafuna ukukwenza ukuthi bacathe ngomunwe. Ngoba into ekhona lapha yikuthi sihlezi khathesi silabantwana nxa ngikhuluma nje ngesebele 34 years abahlangana lo dubo lokugugura umthi. Abantwana bona labo sikhuluma kunje nje badliwa zingwenya becapha uLimpopo besiyogoli besiyathenga amaphepha ukuthi bazakale ukuthi ngobani. Ngodaba lokuthi kuleli lizwe abantwana labo bancishwa ama-ID lama-birth certificate.
Hayi, kwezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngodaba lolu osoluvuswe nguMakhumalo lapho kubana uhulumende ozanu njengoba wabulala abantu ngesikhathi sonesana kumele kwenziwe lokho akutshoyo ukuthi kwenziwe, uthini wena?
Ngibona ngani mina ayisime ngitsho njalo. Bona ngani sathi ubhale constitution bona ngama provisions anjalo. So nxa kule provision nangithi umthetho kawulandele njengoba kukhona uconstitution provisions ezinjalo ufanele ulandele. Ngitsho vele angiyingi ngiqalise ukuthi sesifuna ukuamenda i-constitution sibalekele izinto ezinjalo. Ngoba iqinisekise ngibona ingani isonto lesi sisoze safa saphela nxa singakhulumanga salungise ngendlela eqondileyo. Le muli ezayo abantwana basakhulayo into lezi ecaka ngani yathulantwana lokhu beyivuselela abantu konke okwenzakalayo abantu baqalisa bethi kuyakwenza ukuthi le unithi ebantwini bezimbabwe ingabi khona ngendlela eqondileyo manxa odaba lolu singalulungisanga kakuhle kuqakathe ukuthi sihlake sihlale phansi lela sodaba olufane ngayo kuthejikwele ephalamende fana abantu baqale baxoxe phansi nxa usephalamende abantu sebenziseni ngendlela olufakwa ngayo mna mboni ngani olufakwa ngendlela eqondileyo umbono wami
ngivumelana lo Ndlovu okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele angene kuzulu lapho okwenzakala khona umonakalo lo babuze uzulu ukuthi singakuqondisa njani okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi siphumuze uhlungu ebantwaneni labo uNdlovu uqinisile abantwana abazalwa ngabantu ababulawa kugugura wonke bazawuvusa umhlonga sifuna singafuni ngoba okokuqala balisiwe ukuya ezikolo sonke siyazi khonapha eZimbabwe nani khonapha e-Studio 7 lihlala siza abantu bamashonini besithi khona amaNdebele awafuni ukuya ezikolo amaNdebele awafuni ukuya ezikolo asiloqiniso lona leli amaNdebele anganelisiyo ukuya esikolo enziwa yimithetho yezanu eyokuthi umntwana uma efika ku-grade 7 kumele abhale i-exam kodwa kumele abe le-birth certificate umntwana lo uzalwa ngumntwana owayenabazali ababulawa igugrawundi akalalathupha uyise unina akalalathupha umntwana akala yona ukuthi ayi-birth certificate so ukwenzela ukuthi baphile ngokulokuthi bethena bethe kho behleze amabhridi ngaphansi kwezihlahla akubancedi bakubona kuqakathekile ukuthi kungangcono bayedliwa zingwenya ekuLimpopo besiyazama impilo baqhuma bangene egoli abantwana loba lokhu bebhubhudla bayabhubhudla labantwana.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu baba Ndlovu, usiphe wena imbono.
Ya, mbono wami ngokuthi khona izvela nelthi ukuthi uzibona u-vice president ne-ZANU PF wene nama-increases sekungani sokulokuphisa ne-parliament njengoba ngithile mina inkokwenza yami niyena point yami ukuthi akubuyelwe ebantwini kusukele phansi ebantwini bese kusiyangena e-parliament kweyinto ezele ebantwini ngoba i-very sensitive into yakhona yole abantwana basakhulayo base lokhu besadinga ukuthi kwavele kwakusuke ngani kuyini kwakusenzakala indaba enzima vele ukuthi uyichasise ebantwini.